Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama kumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane nezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye amapholitics akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo wezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayeyela ukudlalela, abe abantu bahamba bayelivota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyona le inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile mhlanga we-Studio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC, umnumzana Costa Machingauta, waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu, i-500, begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank, okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya kwathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyona le inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsewe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akuchoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla leZANU PF. Abakhumbulayo yokuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabokwazi ukuthi kunzima la amapholisa kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenza ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbeni iqamba amanga iZANU lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, iZANU i-operator njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ari-oriente ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa e-party. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona iZANU njengoba ihlalise enza imihlangano daily kuma-marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Thatchiwona usanda ukutshela i-Studio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngikhona pha e-Washington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxe laye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibili kuhle bathi sangamapholisa ngathi yebo, ngathi hayi sixoxela u-search. Ngathi alright, bathi bale-warrant of search, bangikhwela i-warrant of search ngayisayina ngabhala le-date ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama sangena lezinja, bangena lenja yaqala ngiyasearch ngayithulanga lutho. Bathi alright nje sesisethini ima-room zonke alright ngase singena thina kani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile, bangena ezindlini basearch basearch behamba lomntana naukuthi bengiyazikhulela ngangaqama ukuibhekhona lenyanga zibuhlungu. Bangena lomntana ezindlini zonke basearcha basearcha bathola utshwala ama-8 p.m. nange ibhokisto ekhaya indaba zilungale bengodela khona ngakho
bathola utshwala amadrugs
abatholanga
manje batholanga njengoba batholanga lokhu
abatholanga lokhu. Bangena endlini yabafana bathi bangena endlini yabafana ngathi ade ngihlezi ne-sitting room umntana awathi amaphosa engena ngapha endlini yabafana ngathi kade indaba ongangenanga lawo Bathi ah all right mama manje wangena bonke khona ngathi. Basitha basitha khona ngani. Bathi bephuma bathi bona bathole ini. Ibhali uphu ukuqala othuphizi ofakwe ini itishu. Kodwa asikwazi. Nabantu basihlala lapha basemsebenzini bonke. Asikwazi sihlalo. Ingakanje singabafonela yini sibuye lapho. Abothaya akusine isiphona. Bangile indlela amankasana. Bathi amafutho ogcoka izilonda. Umntana ko uyasibuka izivuno. Uyasibuka izivuno. Ipump. Isibuka ipump. Sesibuka ipump. Sesimgcoba ngani. Ndithi kuyaqeda ini izilonda. Bathela konhlanje. Lo mntana amankasana lo ngani alethe ukudla kahle.
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Ezra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapholisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amacolleges akhona apha eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Obekulo mbiko ukuthi kulabantwana abangu-17 abadigenwayo nge-drug, which was not true anywhere. But sesithethe isikhathi lesi sabhoda iNtumbane yonke siyenza ama-campaigns. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu abathane lezidakamizwa, bathane labonjengu, bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke. Abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke. Sikulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi uLydia Ndlovu ecathela amacala akhe. She's been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs, ethengisela abantwana besikolo, ethengisela abantu lapho. Kodwa namhlanje into esiyinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi intumbane lama-drugs amaningi. Into esiyinanzelelayo ukuthi abantu bentumbane community isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapholisa ilwa lama-drugs. Abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs, i-community yeNtumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Leso ke isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Abednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote nkunu.
Asamben matuta siyo
vota.
Kudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akula lutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyilinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe, hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voter's roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the law. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nxa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda.
Ya, ngibonani ukhetho lolu olwalonyaka lwa-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba lukhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile kukanti-ke nalaba abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi balinganisele enyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqhubezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqhubezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu ukuthi bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abe abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe namabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni okhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi, njalo abantu bakithi beke ukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithi ngiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga njengoba lusitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kube lama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF, ngoba ngibonani uhulumente okhona le-party ebusayo kukhanyangani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo abaqinanga, ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu, abalazi kabenzi lutho. Mami ngathi mkhulume kabalalutho abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, bonani uzakuba le nkinga kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Norway Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapolisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku15 ngomphalakazi nyakenye kwaze kwafika u15 Zibandlela kuona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengqenye 148. Amapolisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka enye isikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Majoin the studio service. Siyawazi ukuthi wena emasonweni lambo zethu bomnanga kinto ayijiwe kuPriscilla Jikomba wezeki. Uzakwenza njalo umuntu wezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnanga kubazala umntwana bonke. Yikho ma-elections lana umelaba lapha athenga khona. Ijikomba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana. Le delimitation report le uzenza njengofuna kuninika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into yagongome i-delimitation. Delimitation report yayizoqala le yeright kodwa zani PF iqala foul what asungeni ke
salubonani salubona studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi izibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa. UNkulunkulu angenele aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona. Ngokubona kwami i-South Africa sikhohlwa siwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje. Ingakathole uzibuse yayiphila eZambia, iphila eZimbabwe, iphila eMozambique beyiziphepheli bengakathole uzibuse. Emva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona, sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela bethisa abanye besenzayo. So ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge. One day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima. Ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotshwa esibhedlela. So Studio 7 iyabonga ukuthi lami leke lifunde eyami, ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami, ngiyilalele lami ekuseni ngikwanise ukuzwa imibono enzama ukuyifaka. UNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa esibhedlela, ngilusizi ngikhala ngabo abantu bakithi. UNkulunkulu alibusisa angenele shuwali ngabe kuhlupheke kakhulu.
Sanibonani Studio 7 injani iyaphila? Hayi nami iyaphila man. Hayi bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo eZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani. Yabona indlela asuke Paula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi mangimlalele ngathi umuntu o against abantu baseZimbabwe ngoba mayezothena uyo wafonelwa ngumetro omunye umjethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe. Hayi ngicabanga ukuthi usuke hamsana naye ngoba phela umuntu mayeganyile uyaboshwa ngithi umuntu mangabe enobufakazi uyaboshwa. So yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolisa abantu baseZimbabwe. Umuntu mayeganyile uyaboshwa. So into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu baseZimbabwe weZimbabwe Communist. Umele bapha abantu baseZimbabwe. Yafana nguye nomkhwanazi nobani nalo umbani ngobani lo munye lo umabhena lo ayikho into abayimele angazi bamele baphi. Sisi mina ngiyilana eSouth Africa, sisi ngiyila eSouth Africa nginawe sisi 1995 qala ukuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlambe inabantu bayo abayisebenzayo. Ya kufanele kodwa yena amose ukuthi avumelane nokuthi bonke ububi obenziwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba ispecial abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni. Angizange ngizwe blame amashona, angizange ngizwe. Uyabona le izinto ezenzakala zenzakala ebantwini abangenacala, zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo. Uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona leni okuye futhi uzohlukunyezwa ngapha. Uyabona ukuthi uyadlaadla intamandebele phephe kuthi gcina zithi nesithengi esihlukumezanayo ngoba lento sikhulunywa ngomkhwanazo khombisa ukuthi umele umele amaZimbabwe umele amaZimbabwe nothi mathebeleleni umuntu ozahambisana naye ilokuza iZimbabwe Communist Party usemuva kakhulu
yabona sanibonani 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 basakaza bahle lonke liku-Studio 7 yalibingelela yalibingelela ngomsebenzi lomuhle mina ngithanda ukuthi ngixwayise kakhulu 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 ngebandla le-3C abangatshoni bezihlupha vele ngokukhankasa serious kakhulu kakhulu vele thina emaphandleni vele siyalithanda leli bandla kungathi lilokhu zeni irekhodi leyo ivulwe nje hhayi siyalithanda ngaze bebahlukuluze bethe ncabantumbe ngasoze bebelazi vele sesilazi kudala leli bandla le-3C siyalivotela kuphela utshona bethusele ukuthi bebhode lapha lalapha vele bangabi le ndaba lakho lokhu vele thina vele siyalivotela emaphandleni laba vele siyakwazi lanxa singayezingane singabezana u-P F ukwenzela ukuthi uphela singatshawa kodwa vele ngaphakathi vethina siyakwazi izinto-3C asifuni ukuthi sizivele kakhulu kodwa vele siyakwazi ukuthi zingabe-3C vele bangabi le ndaba lokukhankasa kakhulu ngoba bakhankasa izanu P F izabaqeda ibabulala thina kuphela siyakwazi ukuthi ibandla le-3C bayekele benjalo labo thina sababona
into enzisa ubuhlungu labantu bakithi engihambi kahle kulaphana ebhoda man kanti ebhoda especially ebhoda ebed bridge why laba abantu besithwalise nzima ma singena kwithi instead ukuthi besamukele kahle singabantu banye why besihlukumeza besikhuthuza besithathela imali kahle kahle icala lethu yiliphi icala lethu nisadinga nje into yakhona ukuthi why is it that ma singena thina lapha elozeni ebhoda basihlukumeza basikhuthuza basidileya basibheka kabi engathi ngumuntu omothile umuntu esize ekhaya bona kuyibo kumele besamukele into le futhi ilomthelela ukuthi kusebenza abantu abanjani kwaphana into le futhi ilomthelela kakhulu le uthi ngobani vele abasebenza khona abasihlukumeza kangaka uthi kambe kungabantu bakithi ethe sizokhuluma ngathi awukabi kodwa bafoti lize lisenze kanje bathathela imali ma ungena ngemoto ubhadala imali eningi nama-roadblock uphuma nje egetini duze ungakazihamba amamitas amangaka kune-roadblock kunamaphoyisa akufuna imali ma uhamba lapho usuka lapho uyekale kubafuna imali badala lokho ama-toll gate ongaqedali be-overcharge abantu into yokubona ibuhlungu mena kanti sabonelani thina ngoba ma singapha kumele besamukele ma sifika ngaleli ekhaya but bona basamukele isithethu bazihlukumeza ale nto le kumele ikhulunywe le ngoba one day sobavaolend kwaphana ebhoye kuye nale ibhoda lana ngokuhamba kwesikhathi angezivumele into yokuthi sihlale sihlukunyezwa abantu baba
ku-Studio 7 salibonani sizacela lisikhuzele lo freedom ubethu lo engabo sihlolela vele bengabo sinikela into yabo labo gawulele eyadlulele yaphambili sebesuka nje lokuncane nje sokuqhamuka ngamanga nje adinayo abakwazi ukuthi bayenzela phezu kwempilo zabantu engabo umana ababotshelweni laba abantu be-amarapi ababotshwa besusa ezindaweni zabo yini into erongo khonapho elicala yena oyibona ezabe sitshela amacala phakathi komphakathi ongakabe sidelele sikhathela amangabo futhi asozilima silamaplani lathi ekugcineni sizafika omunye uzatholele umana so simthathe lathi sike siye mthonisa kakho ngokwenza kuntu bayenzani yibo bodwa abakwazi ipolitics bangasinyanyisi labo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamant and bad and kashan and jang on bobo. But look, buses, I'm a king, buses, I'm telling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that you make sure, I don't know, capelling, I go poke and put on what puts on and you put up a cock. And when the leaders, they go over the political cock, a pork of a tongue, a swigging was a telling him best. Not a strong as long as I long and bet. I should tell him pep, and no capelling as we tell his cap. But look, contending to the bonondaba. Vele sicedele indaba njabe le boys the level is high yabona leza maphathekeka langibamba every time we speak sale thatha ama lesson and knock out the hustle the master the passion and brother is cutting and cutting the social no rapping it cutting she's got the band in yenge balunge funga kwa mama mancube handle ba two stuff vele ba khuqe hey when I step in the booth oh my god you funga cross I'm not the kind that you wanna cross when I go mark I'm a predator I crown me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned got on my hands I've been killing and
sinning nanso ke ingoma ka awakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.